Imisebenzi isahluko samachumi amabili lanye. Kwathi sesahlukene labo, sasuka ngomkolo, sahamba ngendlela eqondileyo saya eKhosi, kusasa saya eRodesi, sasuka lapho saya ePatara, sesifumene lapho umkolo oya eFenekhiya, sangena kuwo, sahamba. Kwathi sesiqhamuka eKuprosi, sayitshela ngakwesokhohlo, saqonda eSiriya, sehlikela eThire, ngoba umkolo wawuza kwethulela khona impahla zawo. Sesibadingile abafundi, sahlala khona insuku eziyisikhombisa. Bona bamtshela uPawuli ngomoya ukuba angayi eJerusalema. Kwathi seziphelile insuku zethu lapho, sasuka sahamba, bonke basiphelekezela kanye labomkabo labantwana, baze basifikisa ngaphandle komuzi. Saguqa ngasokhunjini, sakhuleka, savalelisana, sangena emkolweni, kodwa bona babuyela ekhaya. Sesiqedile ukuhamba ngomkolo sisuka eThire, safika ePetolemayi, savingelela abazalwane, sahlala labo usuku lwabalunye. Kusasa sasuka sahamba safika eKesariya, sangena endlini kaFiliphu umvangeli, wayengomunye wabayisikhombisa, sahlala laye. Yena-ke wayelamadodakazi amane ayengendanga, intombi ezaziselayo. Wathi sesihlezi khona insuku ezithile, wafika umprofiti othiwa ngu-Agabusi, evela eJudiya. Yena efika kithi, wathatha uzwezwe lukaPawuli, wazibopha inyawo lezandla esithi,
kutsho njalo umoya ongcwele, uthi, umuntu olungolwakhe loluzwezwe, abajuda baseJerusalema baza kumbopha kanje bamnikele ezandleni zabezizwe.
Sesikuzwile lokhu samncenga thina kanye labantu ababelapho ukuba angayi eJerusalema. UPawuli wasephendula esithi,
lenzani likhala lidabula inhliziyo yami na? Ngoba sengilungele kungesikho ukubotshwa kuphela, kodwa lokufa eJerusalema ngenxa yebizo lenkosi uJesu.
Sesahlulekile ukumvumisa ukuba angayi, sathula sathi,
ayenziwe intando yenkosi.
Emva kwalezi nsuku sabopha impahla zethu sakhuphukela eJerusalema. Abathile kubafundi baseKesariya bahamba lathi, basisa endlini kaMnasoni waseKuprosi umfundi omdala ebesizangenisa kuye. Sesifikile eJerusalema, abazalwane basamukela ngokuthokoza. Kusasa uPawuli waya lathi kuJakobe, labadala bonke babekhona. Esebabingelele, wabalandisela ngakunye ngazo zonke izinto uNkulunkulu abezenzile phakathi kwabezizwe ngomsebenzi wakhe. Sebekuzwile lokhu bamdumisa uNkulunkulu, bathi kuye,
uyabona, mzalwane, ukuthi ziningi kanganani izigidi zabakholwayo phakathi kwabaJuda, futhi bonke bachisekela umlayo. Sebetsheliwe ngawe ukuba ufundisa bonke abajuda abaphakathi kwabezizwe ukuba badele uMose. Ubatshela ukuba bangasoki abantwana babo lokuba bangahambi ngamasiko. Pho-ke siza kwenza njani na? Bazakuzwa impela ukuthi usufikile. Ngakho-ke yenza lokhu esikutsho kuwe. Kukhona amadoda amane lapha kithi azibophe ngesifungo. Athathe lawo madoda, uzihlambulule kanye lawo, uhlawule indleko zawo, ukuze aphuce amakhanda awo. Kungikhona abazakwazi bonke ukuthi kakukho ulutho kulokhu abakutshelwe ngawe, kodwa ukuthi lawe uhamba ngokulondoloza umlayo. Kodwa mayelana labezizwe abakholwayo, sesilobile saquma ukuthi kabazile okuhlatshelwe izithombe, legazi, lokukhanyiweyo, lokufeba.
UPawuli wasewathatha lawo madoda, kusasa wazihlambulula kanye lawo, waya ethempelini ukubika ukuphela kwensuku zokuhlanjululwa ukuze kulethwe umnikelo wabo bonke. Wathi seziza kuphela lezi nsuku eziyisikhombisa, abajuda abavela e-Asiya ababembonile uPawuli ethempelini bavusa lonke ixuku, bambamba, bamemeza bathi,
madoda o-Israyeli, sizani. nguye lo muntu ofundisa konke endaweni zonke okuphambene lesizwe sako Israel. Lo mlaye lalindawo futhi ungenisile amaGriki ethempelini wayengcolisa indawo engcwele.
Ngoba babembonile ngaphambili uTrofimu waseEfesu elaye emzini, bakhumbula ukuthi uPawuli umngenisile ethempelini. Umuzi wonke wanyakazela, abantu bagijimela ndawonye, bamdumela uPawuli, bamhudulela ngaphandle kwethempeli, iminyango yavalwa masinyane. Uthe besafuna ukumbulala, ilizwi lafika enduneni enkulu yesigaba ukuba lonke iJerusalema liyaphithizela. Yahle yathatha amabutho lezinduna zekhulu, yagijimela kubo, sebebona induna enkulu lamabutho bayekela ukumshaya uPawuli. Wathi induna enkulu yasondela, yambopha uPawuli, yalaya ukuba abotshwe ngamaketani amabili, yabuza ukuba ungubani lokuba wenzeni. Kodwa abanye exukwini bememeza okunye, labanye okunye. Yathi ukuba ingelakulazi iqiniso ngenxa yomsindo, yalaya ukuba asiwe endlini yamabutho. Esefikile esikhwelweni, wathwalwa ngamabutho ngenxa yokufutheka kwexuku, ngoba ixuku labantu lalandela limemeza lisithi,
"Abulawe!"
uPawuli eseza kungeniswa endlini yamabutho wathi enduneni enkulu,
"Ngingake ngikhulume lawe na?"
Yona yathi,
"Uyasazi isiGriki na? Kanti kawusuye yini lowo mgibhite osanda ukuvukela umbuso waholela enkangala amadoda azinkulungwane ezine angababulali na?"
uPawuli waphendula wathi,
"Mina ngingumJuda waseThasusi elaseKilikiya. Ngingumuntu womuzi odumileyo. Ngiyakuncenga ake ukivumele ngikhulume ebantwini."
Esemvumeli, uPawuli wema esikhwelweni, waqhweba abantu ngesandla. Sekuthecwaka, wakhuluma labo ngolimi lwamaHebheru wathi,